UThito sisahluko sesithathu. Bakhumbuze ukuba bazehlisele ngaphansi kwababusi leziphathamandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle, bangahlebi muntu, bangabi izilwi, babe mnene, bahloniphe bonke abantu, ngoba lathi kade sasiziphukuphuku, singalaleli, sikhohliswa, sifuywe izinkanuko, lokuzithokozisa okunenginengi, sihlezi ebupini langomhawu, sizondeka ebantwini bonke, sizondana. Kodwa lapho sekufikile ukulunga, lesihawu sikaNkulunkulu umsilisi wethu, wasisilisa, kungesikho ngezenzo zokulunga esazenzayo thina, kodwa ngokwesihawu sakhe, ngokugeziswa ngokuzalwa kutsha, lokuvuselelwa ngomoya ongcwele, ngoba wamthela kakhulu phezu kwethu, ngoJesu Kristu umsilisi wethu, ukuze silungisiswe ngomusa wakhe, sibe izindlalifa zokuphila ongapheliyo ngokuthemba. Liqinisile leli lizwi. Ngithanda ukuba uqinise impela ngalezi zinto, ukuze abakholwa kuNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle. Lezi zinto zinhle zilosizo ebantwini, kodwa imibuzo yobuthutha uyixwaye. Le ndaba zosendo olokuzalana lombango lokuphikisana ngomlayo, ngoba lokho kakusizi uyize. Umuntu olesifundiso esiduhisayo, eselulekwe kanye lakabili, dele, wazi ukuthi onjalo mubi, uyona, uyazilahla yena. Nxa sengithume u-Athema loba uThikhikho kuwe, uphangise uze kimi eNikhapoli, ngoba ngizimisele uhlala khona ebusini. UZena uMeli lo-Apolo ubakhuthaze uhambeni kwabo, ubone ukuba kabasweli lutho. Abakithi kabafunde ukukhuthalela imisebenzi emihle, ukuze bakwazi ukusiza abaswelayo, bangabi ngabangela zithelo. Bonke abalami baya kubingelela. Bingelela abasithandayo ekukholweni. Umusa kawube nani lonke.